umthetho nxa usephulwa awungabi ngumthetho owephulwa nxa kunezepolitiki kuphela. Umthetho nxa usephulwa awube ngumthetho owephulwa izigilamkhuba. Angikaboni izigilamkhuba mina ezepolitiki. Engikwaziyo ngosopolitiki ukuthi babanga amandla ukuthi ongabusa ngcono kulomunye kuphi. Omunye ngenxa yokuthi sesihlalo sesicabanga ukuthi yena laba abanye ngenxa yokuthi bafuna ukumthathela ubukhosi kube izigilamkhuba. Namandla lawo ayisiyo qiniso lelo, yikho kwaziwa nguwo umuntu, yikho ubona kuqhotshenziswa umthetho ukwehlisela ukuthi hhayi qalani kimi lingomthatheli ikhekhe. Yikho kukhona kuphela lapho, akukho okudlula lokho. And eqinisweni ukuthi la amaZimbabwe zona kunanzelela including nabogawule abasenseni engcolileyo nzwana bekunanzelela abazabantu bawonisa isikhathi labo.
Naso baba ugawule.
Ye hayi yamuzwa ubhebhe, yamuzwa umzukulu wami ubhebhe lapho. Hhayi ngilalele futhi ukuthi Nkomo into engingayitsho ukuthi ngizangixolela mbijana ngoba angizange indaba naleyo okhuluma ngayo kade ngingakayitholi mense egangeni ngapha. So kade ngingakazange ngiyilandele lokuthi ihambe njani sili angila qiniso lakho. Kodwa-ke angifuni ukukhuluma into engingayaziyo njalo mese ngiyikhuluma ngendlela engayisiyo. Kodwa okukhona ukuthi ukubotshwa lokhu khona kakhulu njengoba ukhuluma ngokuthi kade kwethiwa umhlangano wabo ubungekho emthethweni. Kodwa ngiyakwazi ukuthi siyakwazi sonkeni ukuthi imihlangano le iba yimihlangano ebikwayo ngale emapholiseni. Ukwenzela ukuthi kungaba le minsingo ethize amapolisa ekwanisa ukuthi abe yiwo ancedisayo ukuthi kube lokuthula kuleyo mhlangano. Kunjengalokhu-ke kodwa-ke ukuthi bahlezi bekhala abantu be-opposition besithi bona ababanjwa kuhle ngathi kusize ekutheni beyenze imihlangano naleyo abangayizange beyicele ukuthi babe layo emapoliseni. Ngokunjalo-ke bazahlala bekhala njalo ebhebhe besithi i-ZANU-PF iyabancindezela. Kube ngathi umthetho wona oba ngumthetho kulandelwe umthetho obekiweyo asibe umthetho esiwulandelayo. Ophethe iphathi zabo zigcwele amaloya. Amaloya iyavela amele abe yasincedisayo kakhulu ukuthi imithetho nale ekhandiwe elizwe efana leyokuthi imithetho nxa isikhandiwe isilandelwa. Kuqakathekile kakhulu ukuthi imithetho ilandelwe xa isithe yabekwa njalo imithetho yakhona ukuthi nxa ilandelwe ilandelwe kungakhathalekile ukuthi ngubani ngoba akukho muntu ongaphezu komthetho.
Baba Bhebhe, kuyiwa nje kukhetho yebo liyakhala ngokuthi liyahlukuluzwa izano nguhulumende liyabotshwa mahlayana nje. Akhona yini amasu lilamacebo yini elingawenza ukwenqabela ukubotshwa mahlayana esikubona kusenzakala ngoba kalisoze lihlale libotshwa kuphela lisenza into efanayo libotshwa. Kungela lokho esithi i-strategy okukhulunywa ngabanye abathi hayi mhlawumbe kumele lidingelane indlela libone ukuthi lingakhankasa njani abantu bengabotsha.
Ngikamile ukuthi ngiqaleke ngiqondise lapha. Ngiqaleke ngiqondise into amaZimbabwenze okufanele bayazi eqakatheke kakhulu. Asingake sithi nxa silamaqhinga ezigebenga ezifuna ukuthwalisa nzima sizikhulume emoyeni. Ngokuqala lokho. Yati nazo njalo sizazisebenzisa labo abazabakwazi bazabe nalabo abesiphathelane ukuthi benza ndawonye ukuthi sithini sikhiphe abantu elusungini bo abekuyoko. Bese ngiyephendula umalumami lapho igawula. Umthetho abawusebenzisayo ukubopha abantu be-CCC uthi wona nxa usenza into okuthiwa yi-public gathering okutho ukuthi siyabusenzela umhlangano endaweni evulekileyo okungadlula khona abantu, endaweni ezisetshenziswa ngabantu abaningi okungafika khona abanye, endaweni ezihamba abantu abangadlula khona at any time, yikho okuthiwa khona tshela amapolisi. But nxa usenza i-private meeting kubhaliwe kusobala ukuthi i-private meeting kayibalwa ukusela emapholiseni. Khona laba ababotshwe besendlini ine private residence basebenzise wuphi umthetho mpilamini. Singarobhani la. Usuku ukuthi amaZimbabwenzi amaningi umthetho kabakwazi bayaqhiywa ngoba umthetho bangawazi. Okwesibili usuku ukuthi i-judiciary yethu isikhethiwe kabasalandeli umthetho kodwa sebelalela lo obophile ukuyenza so.
Baba Gawuli yamuzuba bubhebhe kusetshenziswe uphi umthetho lapha njengoba imopa isithi kubotshwa abantu ababe benze umhlangano emphakathini bengatshelanga amapolisa. Njengokusho kababubhebhe, laba bebehlangana endlini yelunga le-CCC.
Ukuthi into ekhona yamuza ubhebhe, yamuza afikile kakhulu inkomo. Kodwa into endihambe ukuthi ngiyitsho ukuthi ukhulume inkomo futhi wacaca wathi kanti njengoba behlala ngebotshwa, strategy zani abanaso. Uyazi ukuthi enye into engiyibonayo ukuthi obhebhe bazahlala bekhala kuphela bethi bayabotshwa. Kodwa mina into engithanda ukuthi ngiyenze ukuthi imithetho yelizwe singabunjwa, kumele siyilandele thina. Njalo akukubi khona kwana njalo nasi mina ukuthi angikwazi ukuthi abantu laba njengoba kade ngisitsho nkomo ukuthi umhlangano lowo ubusenzelwa ngani njani. Kodwa ke sengikwaziyo ukuthi imihlangano enjengayinaleyo nxa isenzela njengoba sitsho ubhedi ukuthi kuyazishwa amapolisa. Kodwa-ke nginanzelela ukuthi kulezi nsuku obhede ngabe senze imihlangano yabo eminingi njele abayenzayo, hhayi amapolisa abasazisi sebezenzela nje. Yikho kwesinye isikhathi bababa lokuthi amapolisa egcine efinyelele sibakwazi bese babopha. Kodwa-ke i-strategy inkomo laso nxathe sesikhuluma nge-strategy zoku-avoid ukubotshwa, ungafana namasele enkomo kulezi nsuku. Kulezi nsuku lamasele amadonki namasele enkomo agcwele eganga amagama onke. Ngabe abantu babana besenza njalo, babe kwesi sikhathi abanye bakhona bayakwenza bephumelele bengabotshwa, kodwa otholakele uyabotshwa ebesekuqhala-ke ukuthi kade ingane obani babe benze nje ababonwanga labantu bayenze kanje kanjani aba. Kodwa kukhona amasele amanye enkomo azihambelayo nje kodwa i-free angazange abotshwe, anamacala kodwa angaziwayo. Ngokunjalo-ke ngithanda ukuthi imithetho yelizwe siyibongileyo ayilandelwe ukuze singagcini sikhala nazo ke isandla zomthetho zesithe zafinyelela zasifinyelela.
Ngiqhubeke lawe baba Gawule khonapho, awenu amalunga e-ZANU PF kungani ngabotshwa?
Awethu Nkomo, amalunga e-ZANU PF ungahamba ngathi nginanzelela ukuthi imihlangano esiyabe siyenza iyabe isaziwa ivikiwe emapolisini. Engxenye imihlangano ley'nkomo ngesikhathi sonaso sesiphithiphi njengoba sesisizwe ezilandelayo, uzathola ukuthi imihlangano engxenye kwezindawo yathi usithi imihlangano uzothola ukuthi enye iphathi esile engxenye izaphu layo ilo mihlangano endaweni yaleyo ibani ithithe hayi lapha amapolisa bese siba yiwayo ehlukanisayo. Imithetho imihlangano leyo iyabe isaziwa ngamapolisa, iyabe ivikiwe emapolisini. Iningi lakhona ingazi njalo kumbe ungabe kukhona eminye imihlangano eyenziwayo ingabikwanga emapoliseni. Hayi lokho-ke angiyalwazi lakho, kodwa kukhona kuthi imihlangano mina engiyaziyo ukuthi iyabe ivikiwe emapoliseni.
Baba Bhebhe naso
baba ntikameli u-Ian Smith ye-UDI ngesala lo mibuso kwayenziwa zonke indlela saze sathatha imibhogo sabo beqangeni ngoba babesizwa ubunandi bombuso. Kodwa-ke bona babengcono ngoba ubunandi bangikhona babekwazi ukusheya nabanye sonke sakuphila. Lawa amadoda lawa isintu sithi sona umuntu olomomo umthakathi anisethise umuntu olomomo umthakathi. La madoda lawa sesebenza njengabathakathi sebesizwa ubunandi bombuso kabasafuna ukusuka, sebesidla imali yonke, sebesenza lokho sithi yi-corruption ixhwala, asisatholi lutho thina kanye nemvuzo alisekho. Ilizwe selingimilanga ngokugcina nothi e-Afrika kuphela, emhlabeni kuphela. Kho lokho abakwenzayo ukuthi basebenzise ama-tactics kaSmith yiphi abawathathela umdobho. Kambe asibo ngisathandi onoko isathandoko ngoba awusoze usebenzise amaqhinga kaSmith asenza sikhathi imibhobho sebhangeni khathesi uze wasebenzise aze adlule indlela asetshenziswa ngayo iSmith. Kodwa engiva kutsho kingabili ukuthi ongapheli ukuyahlola engingakutsho yukuthi ogadaphi babesithi bangama-Iron Man bangaphi, osajama uhuseni babesithi bangama-Iron Man bangaphi. Lokho kuzabaphelela one way or the other. Late warning is not a threat, ukuthi kuza phela kuphela ngoba iqiniso abantu lokhu bebona one by one. Labanye abakuzami sebekhulumile ukuthi hayi sathi futhi kumbi kuzaba ngcono sebekhulumile ilanguage ekhesi okusalayo strategy zezizwenzeno bazabe besibopha lapho abasibopha khona. Kodwa bakutho ukuthi kusibopha kuzakwenza sekele ukuthi silungise ilizwe silungisele abantwanbeni babo.
Baba Gawule uyazizwela lapha ukuthi izano ngusathane kule mpondo, kanti abuye athi ubaba uBhebhe sobohla amanyosi. njengoba mhlawumbe sisiya kukhetho nje.
Ye, uphepha ngiyamuzwa sifikile umzukulu wami ukuthi naloko okwebuthakathi abethesha izanu phiyo. Kodwa-ke ngithanda ukuthi ngimkhumbuze khona uphepha njalo okwaziyo nawe babankumbuyi ukuthi iqiniso ngelithi uyabona ama-church wonke engenile abathakathi bayatholakala kiyo. Uyabona khona bemabandleni wonke zombusazwe abathakathi bayatholakala kiyo. Nakubobhebhi kwabathakathi bakhona. Abathakathi abaleyomini tililanga libalile bayatholakala ngoba kathe singakhangela kulezi ndawo kade kusenzakala angifuni ukuqamba la mabizo. I-corruption eyenziwa ngabantu be-opposition laba abanye bakhona iyesabeka nakuma-councils abo la. Ama-councils aranwa ama-CCC kuyanuka kubolile kuyazivunga kulokuganga ngamagovu amasela silatholakala phaa. Yo lakuzantu ye bakhona amasela lakubonti siye akhona amasela atholakala. So nga sikhuluma ngabantu ababi abantu babi batholakala indawo zonke.
Kuthwala izingcekeza lani liyanuka baba uBhebhe.
Uyabona umuntu ongakwazi i-governance niyozakhuluma into enjalo. Nga sikhuluma ngento ze-governance ntungamini. Into eziningi zenzakala ku-administration. Ama-councillors aquma kumbe enza umthetho kuphela. I-implementation ye-administration. Ungakhangela ama-councils wonke across the country. Akula noma eyodwa i-council ele-chief executive ngeyithi u-town clerk ongowe-CCC bonke abezana. I-majority of ama-directors ngabantu bezana. So during implementation, aba-implementayo ngobani ngama-staff abangabantu bezana. Number one. Number two, ngomthetho weZimbabwe, ama-two councils zonke azila power umuntu ole-power ngumina. I-council ingaziqume umthetho ithi khona hayi thina sifuna kwenze so. Umminisa uyabuya athi hayi lingakwenzi lokho. Bangaphikisa abaxoshi kule-power yokubaxosha. Kuwa lapha osolwayo ongiyokugangayo ngibani, singarobani, singacathi nomzoko omunye, asizomthethe thina. Asikhulume imthetho bani. Yini-ke nye example ntingamina. Khathesi right now, ama-council abezilungisela imigwaqo yawo evala amaphodoli senza konke. Uhulumende ofana nayo yiye otshaya umthetho athatha ikhampani eharari buyizokwenza umgwaqo wabo umntawayo. Okunguye khona bonza kontumba, i-council embuswa yi-MDSA, i-CCC eyiyosola ngugawuleni. Malimani, ngiyakwazi uyihlakaniphile mani ungaze wakhuluma nje umuntu wesithutha.
Babo gawule ngamabitshana kuyiphethe.
Ngiqala ukumnikeza isibonelo se-council ebolileyo yabo, elama-councillors awolileyo no-town club wabo owe-CCC obolileyo i-Victoria Falls. Amasela sibile asebulale abulala ngiyamanga ukuthi bayekelelwani bona kancane. U-town club babethi bama-attack bamlokuza ama-councillors akhona yale kakhulu laye, yale kakhulu ezambamvikele beyale ngenxa yokuthi bantshontsha bonke. Sebebhubhisile labana abantu ubusela obunjana buyatshengisa ukuthi abantu labana vele bona abantu abanjani ngamasela sibe amasela ayisabekayo.
Ngamafitshane baba uBhebhe akuyiphele.
Hayi angabe ngisho nemthenzimali mami uyakhanya ukuthi bona lapha sesajile ngomva kobulungisa angisaboni ukuthi engingakutho nje kuye yikuthi hayi konke singakukhuluma uzanu into eseyiyenza lapha sihlubuluka abantu abamela abantu. Isihlubuluka njenge-political party yibo abakhuluma kakhulu ukuthi eraina structure ekasithi lokhu kathi lina lingakhuluma ngokwemvini ukuthi konta kabalampuphu njani lingakudingi ukuthi asilampuphu likhulumelani ngakho okwenza ubone bekhuluma njalo sebajayele ukuthi khona bayabuya kithi lapho bafike babribe kumbe bathenge abantu bethu abaku-senior leadership kuma-structure pho kathesi asikho lokho structure kabakwazi azathenga kwani lizaqhawula lo nyaka kamthi-23 nonolihleliye edleleni esililizivalelisa ngoba phela sabo ibhukula undlelizisiyayibhukula khona ngabantu bebhukula uyivela lapho yini kayivalelisa kona laba kusambanisa konayo ngoba zisithani ziyaqala baba.
Hayi bathukanda kwaliwa ngabathakathi ngazi sikhulume ngabathakathi kanengi kuhlelo namhla kodwa hayi siyabonga ba siyabonga bakoBhebhe labakoGawule.
Hayi siyabonga thukane umzukulu wami uthi othi abathi othi singabathakathi bona yabathakathi abakhulu mthungameli bebawo.
Hayi siyabonga, siyabonga.
Hayi siyabonga, mina ngisho ukuthi ngokuthakatha ngikufuna ukuthi ngithi kunabantu abenza njengabathakathi. So ngibona ukuthi bathe kuna kuphela hayi nje. Mina siyabona abantu abenza njengani ngabathakathi.
Hayi siyabonga bakithi.
Siyabonga Tomo, siyabonga, siyabonga mzukulu, siyabonga.
Okay, bye bye.